ngidibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike gobe kuliviki mthwaka komuhle sesiphetha ke icoverage yethu mayelana lohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo abadabuka kule Afrika. Namhla kuhlelo silonkosazana Thandekile Moyo, asizweni ukuthi uma Moyo utheni.
Salbonani bathandekayo, ibizo lami nguThandekile Moyo, ngikhuluma lani lapha ngiseWashington DC. Ngivakatshela uBig Mike kushow yakhe.
Mama unjani sisiwami?
Ngiyaphila, unjani wena?
Hayi ngiphilile, ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo.
Ngiyabonga.
Siyabona phela ukuthi ulapha ngaseWashington DC. Bengicela ukuthi utshele uZulu ukuthi kuyini okulethayo lapha.
Okay, so okungilethe lapha yi-program organizwa yi-US Embassy ebizwa kuthiwa yi-Mandela Washington Fellowship. Right, yi-program for abantu abancane abazama ukuthuthukisa amazwe abo.
Mamoya, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolu?
Okay, so mina ngenxa yokuthi indaba engizilobayo indaba ezi-affecta abantu abaningi abatshiyeneyo, ngacabanga ukuthi ngingathola i-chance lami ukungena kuhlelo lolu enxa ngingafunda abanye ama-skills okuthi ngibhale ngcono, njalo ngibekwazi ukuthi kuyini engakwenza njengomlobi ukuthi ngisize i-community yami ngivela khona.
Isikhathi sakho ukwele Melika ungaphansi kohlelo lolu sesifikile emaphethuleni, kukhona ongathi usufundile na?
Okay, so mina engifundile kuningi kakhulu ngoba la ebengikhona e-Indiana University besifundiswa ama-course atshiyeneyo okunceda bonke abantu abasemsebenzini edila lezentuthuko yabantu. So for example sifundiswe a course ethiwa fundraising for non-profit making organizations. So ngama organizations afana lathi ukuthi uzama ukwenza umsebenzi kodwa umsebenzi lowo awikho profit ezawunika yona, kumele udinge lapho uzathola khona imali yokuzisiza emsebenzini owenzayo. So sayenza i-course egcweleyo eyakhona ukuzaphiwa lama certificate akhona, and then sayenza amanye ama-course atshiyeneyo awe-leadership okubona ukuthi wena kuyini olakho in you ongakusebenzisa ukuzinceda ukuthuthukisa ama-community ovela khona.
Silokhu sikudabalunye lokuthuthukisa uZulu, awungitshele ukuthi usufunde izinto ezinjani kwele Melika okungathuthukisa uZulu ngaseZimbabwe.
Ye, ngifunde into eziningi kakhulu. Ngifunde kakhulu indaba zokuthi ma uzama ukusiza abantu emphakathini, besifundiswa ukuthi abantu abaningi nxa besithi bazama ukusiza iba babuya bezotshela abantu kuma-community abo ukuthi sizakusiza ngalokhu lalokhu lalokhu, instead of ukubuza abantu ukuthi
nifuna
eluphi. So uzathola ukuthi ama-organization amaningi ayihambe siyasiza, kodwa 2-3 years down the line sebephumile ngoba bona babeyenza abakucabangayo, bengazange bebuze abantu ku-community ukuthi abantu bafuna usizo lwami. So sifundiswe ukuthi hayi, lina lingahambi ebantwini lizenza abazingcono, lizenza lina elikwaziyo ukufunwa ngabantu. Liyancedisana labantu ngoba liphila labo ngama-community and selincedisana lisiza ukuthi bafunani, lani lizabancedisa.
Hayi, siyakuzwa mamoya. Isikhathi yise sesihliwe ngumangoya. Cebe uhlelo.
Mina ngifuna ukukhuthaza nje wonke umuntu ocabanga ukuthi kukhona angakwenza ukunceda isigaba lapha hlala kiso ukuthi a-applyele uhlelo lolu. Njengami nga-applya kodwa angizange ngithole the first time nga-applya. Nga-applya bangithi hayi, siza kufaka ku-waiting list ngoba bakhona abanye abaningi abayenze ngcono kulawo. Bathi sokuphume omunye basebengibizi ukuthi hayi la usungabuyi. So abantu abaningi badela nxa ungatholanga into umuntu azitshela ukuthi hayi vele akwenzi, but kulabanye ngilaba abakutshela ukuthi sebele minyaka eminingi belokho bezama uku-applyela into le. So it's something ukuthi abantu ngiyabakhuthaza ukuthi labo bezama, isilo lodwa uhlelo olukhona, akhona amanye ama-programs anjalo. So abantu ukuzama nje la ubona ukuthi kuyini ongakusiza, kodwa injongo ingeyo ukuthuthukisa lapho suka khona.
Isikhathi du mthwaka komuhle Zimbabwe omuhle silugqiba lapho uhlelo labatsha abafisa ukuxoxela ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BigMyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwalamhla mthwaka komuhle Zimbabwe omuhle olibalulisayo ngenjabulo. Igama lami ngumike hobe Zimbabwe omuhle mthwaka komuhle. Bye bye.